Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 23 Nkwenkwezi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ziyakhwela kakhulu eZimbabwe kuyinkinga enkulu kakhulu ikakhulu nxa ukuqathanisa labantu abangasebenziyo abantu abangazuzi imali inyanga lenyanga usuku ngosuku.
Umbiko webhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank or Africa's Pulse owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi le-Afrika alithumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako kulumnyaka ka-2024.
Kumnyaka yonale engu-11 indaba eku-chapter 14 ye-devolution ayika yenziwa mbe ngithi ayika implementwa ilokhe iludaba olucezwayo.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights isilobele idalele ephalamende incwadi ikhonona ngokungaphiwa kwezabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo i-devolution. Isigaba sePennsylvania kwelemelika sibikwa kungesinye sezigaba esingaba lomthelela wempumela yokhetho kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka kuleli lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko webhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank or Africa's Pulse owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi le-Afrika alithumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako kulumnyaka ka-2024. Ugwalo loluthi umnotho weZimbabwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2.2%. IWorld Bank ithi lokho kubangelwa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo eminingi kakhulu ehlawuliswa amabhizimusi kanye lokusela amandla kwemali yelizwe. Amanye amazwe akuzinga leZimbabwe agoqela iMauritius, DRC leGuinea. Umbiko weWorld Bank uphikisana lemibiko yomphathintambo wezemali usikhwicamfundo Mthuli Ncube othi yena umnotho weZimbabwe uzakhuphuka ngokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5%. Ekhuluma eseSouth Africa uNcube wazise ukuthi iZimbabwe iphakathi kwamazwe alomnotho okhula ngesiqubu e-Afrika. Asanelisanga ukuxhumana laye ukuthi sizwe icele lakhe ngombiko weWorld Bank njengoba yabangadobhi ucingo. Ngokuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho njalo elela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Yebo, izinto ziyakhwela kakhulu eZimbabwe kuyinkinga enkulu kakhulu ikakhulu nxa ukuqathanisa labantu abangasebenziyo abantu abangazuzi imali inyanga lenyanga usuku ngosuku iviki ngeviki abantu banenge abangazuzi imali nxa ukuqathanisa lalokho okubona kusenzeka ezitolo. Kusho khona ukuthi abantu abanenge bahamba besiyalala bengadlanga kuse bangadli, abantwana besikolo bahambe baye esikolo bengadlanga. Kusho njalo ukuthi imadlana le encane abantu abayizuzayo isiphelele kudleni, abasenelisi ukwenza ezinye izinto ezokuzithuthukisa lokwenza okunye okufanele kwenziwe imali. Kuyinkinga enkulu leyo okumele ilungiswe ngokuba ubuyanga buyaqina ngenxa yokuthi izinto ikakhulu okudliwayo kuyakhwela.
Kuyiwa phambili singabona intengo yokudla iqhubekela phambili ikhuphuka na, njalo kumele uhulumende aluphathe njani lolu daba?
Yebo, kukhangelela ukuthi intengo yokudla iye ikhwela njalo ngenxa yokuselela kokudla kubangwe isomiso esikhulu kangaka esisibonileyo. Ukuthi kulungiswe lokho yikuthi uhulumende abone ukuthi ukudla kukhona, izinto zikhona, kube lula ukuthi abantu bangenise izinto ezivela kwamanye amazwe ukuze kungasileli, ngoba ukukhweza intengo yezinto ikusilela kwazo, yindlela ezomnotho ezisebenza ngakhona. Kumele ke zingasileli ezitolo, puphi ingasileli, ithukela lingasileli, kungabi khona okusilelayo, yikho kuzakwenza ukuthi intengo ingakhweli ngendlela ekade ingakhwela ngayo nxa ngabe izinto zingekho esitolo. kuyadingeka ukuthi kuqoqwe kuhleleke kuvinjelwe ukukhwela kwezinto ngokuthi zande zibe khona zingaswelakali.
Ukungafinyeleleki kwemali yeZimbabwe ebantwini kungaphathisa na ukuthi intengo zingaqhubekeli phambili zikhwela njalo imali ingasweli amandla.
Ukungafinyeleli kwemali yeZimbabwe izige ebantwini bonke abadinga ukuthi bayisebenzise kusho khona ukuthi lokho okwakuyinjongo ukuthi iza kulungisa kakukalungiswa. Imali yonke emhlabeni ifanele ifinyelele kuye wonke umuntu oyidingayo, kwe angayidingi nzima, ifike nje itholakale ezitolo emakhaya, itholakale emaphoketini abantu, bathenge ngayo ishukela isinkwa, bathenge ngayo amahlamvu, bathenge ngayo noma yini abayidingayo, babhadale ischool fees, babhadale amagetsi amanzi, bathenge ngayo amatikiti ebhasi lendizamthina lakho konke abakudinga ukusebenzisa ngemali. Ulapho yabe siqale khona ukuba loncedo ikakhulu nxa ingagcina amandlayo ibe lesisinto ikwazi ukulondoloza amandla, ikwazi ukulondoloza igugu elikuyo. Kulapho yabe siloncedo khona olufaneleyo. Okwamanje isasilele ebantwini, abantu bayazibuza ukuthi kanti ingaphi le mali. Khona lokho kuyinkinga enkulu kakhulu, uhulumende ufanele akulungise ngokuphangisa, ingakaphelelwa ngamandla, ingakafiki ebantwini.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ulwela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights isilobele idalela ephalamende incwadi ikhonona ngokungaphiwa kwezabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo i-devolution. Isahluko sechumelane uchapter 14 wesisekelo sombuso welizwe i-constitution uthi lapho kulesidingo amabandla amandla lezibopho zikahulumende kumele kudlulisele ezandleni zeziphathamandla zamadolobho kanye lezabelo ezilekhono lokugcwalisa lezo zibopho. Isahluko lesi sisolwa kakhulu yinhlanganiso le isithi asi kube yisobala ukuthi amandla kumele aphungulwe kuhulumende aphiwe izabelo ukuze zizibuse njengokufisa kwabantu okwavela sobala ngesikhathi kulotshwa isisekelo sombuso esaqala ukusebenza ngo-2013. Umkhokheli weMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, nguye ohambise incwadi le ePhalamende esithi lelidale kumele lilobe umthetho ocacayo oza kupha izabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo. UMaphosa uchasisele uNtungameli Nkomo oweStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Sikwanisa 11 years i-constitution yeZimbabwe yasayinwa ukuba ibe ngumthetho elizweni. Kumnyaka yonale engu-11 indaba eku-chapter 14 eye-devolution ayika yenziwa, bengithi ayika implementwa. Ilokhe iludaba olucezwayo osolunganika lukho, kodwa siyananzelela ukuthi ngesikhathi sisenza i-constitution ama-provinces afika 8 weZimbabwe akhuluma kabanzi ngoku ukuthi akwehliswe amandla esuka kuhulumende weHarare esiya kuhulumende bama-provinces labo hulumende bezabelo. Leyinto uhulumende wethu lokhe eyiziba engafuni ukuthi ayikhanyele. Ngaleso sizathu ngihambise ipetition ePhalamende ngisithi mina nxa sibala uchapter 14 weConstitution yeZimbabwe uthi yena whenever appropriate amandla azehliselwa kulawo ma-authorities that are competent ukuthi awabambe. So ngiceleke ukuthi iPhalamende isisize ngokusikhandela umthetho ozachaza ukuthi nxa sisithi into i-appropriate sithoni, simeza njani u-appropriate low. Nxa kuthiwa whenever appropriate, sesifuna ukubakwazi phela ukuthi kuba appropriate sokwenzakaleni, sokutheni, kuyini okumele sikukhangele ukuze i-district kumbe i-province ithi hayi mina kimi lakho soku-appropriate. Then okwesibili bengisithi mina basincede futhi ukuthi nxa kuthiwa kuzehliselwa kulabo abacompetent okutho ukuthi abenelisayo ukuwabamba amandla, yikuyini esikusebenzisayo ukuqala silinganise simeze ukuthi wena uyenelisa na.
Uhulumende uthi umbuso wezabelo kudala waqala ukusebenza njalo uqhutshwa kuhle. lina kungaphi lapho elisola khona yikupho kubalulekileyo mhlawumbe okumele kwenziwe elithi akukenziwa.
Devolution of power yikwehlisa amandla ezabelweni ukuze izabelo zenelise ukuthi zizibuse, zenelise ukwenza izinqumo, zenelise futhi lokuzidingela eyazo imali, hathi ukuthi zithone zikhongozele kuhulumende sengathi zinkukhu ezifuyiweyo. Izabelo kumele zenelise ukuthi zizidingele eyazo imali, zizibambele izembiwo ezikibo, zizibambele ama-projects okwenza imali akhona ezabelweni ukuze kube le mali, zikholekte izabelo ama taxes khonapho ku local level, ama tax azasebenzisa ukudevelopa i community yona leyo. Yiyo i devolution of power, hathi lokho abathi kukhona kathesi abathi i devolution besitsho nje amapelanyana emali abaqhubela ama province bese beqhubela ama district lama baphinde babatshele futhi ukuthi yenzani lokhu lalokhu lalokhu kube yi priority. Ngaphi devolution khonapho? Lakhathesi ungakhangela nxa sisenza ama-budget ethu kumele aze aye approve eHarare ukuze i-budget yethu ipase. Ha-a, kasikwenzeni kufinalize khonapha esabelweni sakithi. Yiyo i-devolution esikhuluma ngayo leyo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 eseHarare. Usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mdenda ube ngabambeki. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokukhahlanyezwa kwabantu ngabacathengelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF abaphazamise imihlangano eqoqwe lidale leParliamente eyokuhlolisisa iziqondiso zePrivate Voluntary Organizations Bill. Zithi akumangalisi okwenziwe ngamalunga eZANU-PF ngoba afuna ukube ngumthetho welizwe. Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bazajezisa inhlanganiso zonke ezikhanya ziphikisa okwenziwa nguhulumende. Kuchoni lokhu okwenzakale emihlanganweni ebiqoqwe lidale leParliamente? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala idale leParliamente njalo ofundela ukuba ligqwetha, lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ozimeleyo. Mlalazi wake wasekela ibandla leTriple C elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Uchuma usungula le ngxoxo.
Uyo ubuya uzozwenzile njalo. Sifuna ubana ugqikile. Ukuthi right ngizenza lokhu imali ebuyala imali edala ekuyifaka entweni le enhle. Sesingikhangela phela thina njengabanikazi belizwe. Kunasini thina angitsho ukuthi iZANU-PF ngoba ebadle belingqoso zempilo. Ngitsho wonke umuntu uhulumende, uhulumende womuntu womuntu wonke. Sesikhangela ukuthi umuntu lwana ubuye yini ukuzenza khona akuthiloyo. Ngoba phela into abona kulezi nhlanganiso ezibuya zicathile wesikhathi zagcina so mangala sezifundisa ubutabani phakathi kwethu khonapha thina singalandelelanga sesilibaziselwa abantwana bethu. So kufuze sibe kwazi kunxa ukuthi yikho esikufuna kona kubana sibekozayo abantu laba ababuye uzofundisa lokhu and soke siyakwamukedike abafuna ukufundisa njalo soke siyakwazi-ke yiko kanjani abakujongileyo khonokho. Hatsho ukuthi na uphaphabe usibona umntana wakho ese-entafanifani kanti sefundiswe enye into engayisiyo. Yilo udingeko lebhili leyi ngamafitshane baba Mthembu.
Ye baba Mlalazi, ubumuza lapha ukuthi uthini ubaba uGolide? Ngena khonapho utsho uyatsho ukuthi kumele kuhlolisiswe ukuthi kambe umuntu ulandani, inhlanganiso zilandani kule Zimbabwe. Ye kuphosela khona
ibhili le that seeks to regulate ama-NGO ikuthi eZimbabwe uhlupho sihlala sidinga nobuthakathi every time. Labo abathi ngabanikazi belizwe mbena abahlala bebusa ngenkani abazithembi, yikho-ke sebedinga ukuthi lokho sokusele kuma-NGOs la kuma-civic society bakubhidlize. Angazi ukuthi yini abafuna ukuthi bayiregulate ngoba sibona umhlaba wonke nje jikelele ama-NGOs lama-civic organizations aya-operator amaningi wakhona aoperator okusegcekeni bona abakwesabayo kulokuthi basitshele iqiniso ukuthi besaba lento abahlala beyikhuluma beyithi regime change yiyo okufanele abana baphuma okusegcekeni osokusimangalisa ke ukuthi lanxa sebefuna ukuthi balethe ibhili le yiphase ngoba balama numbers eParliament bangenza iloba yini abayifunayo simangala ngoba izinsuku ezidlulileyo lezi bekusiba lama disruption kuma public hearing kwenziwa yini kathi ukuthela izweni laseZimbabwe singenelisa ukwenza izinto ngendlela eqondileyo ukuthi omunye owakwethuma sukume atsho umbono wakhe engazange athethiswe loko duke loko moyo bazikhulumele kwenziwa yini ukuthi izani PF ithumele abantu ukuthi bazo disrupt ayisoko ukuqala uzakhumbula kubana around 2009 2010 somewhere there sibhali constitution saba lama disruptions a serious kakhulu angazi ukuthi othuma labangani bakho mnangagwa bathi lizwe lizakhiwa njani bona besiba disruptive lanxa belamandla wonke owenza bakufunayo
Chuma kutwali na vele lifunu kuti jenza santanda.
Awusiko kono uchuo ufo wetu umlalazi. Ngiyabona mshawobe kuti mshawobe kwa mekaka zanga kubale kuti. Nitema nawe mtembo unje uyawazi. Awula lize. Whether ume usi America, Britain, wherever. Ukuthoko na ama NGOs abuyasebenza nje kuphela nje mahlana bengela governing act akula tenjani lokhu ngiyaka kuphendela sibili yithi sodwa ebesiloku singakabi lo mthetho okuregularize ama NGOs lawa nxa ebezosebenza eBritain awusuzuthi uhambe uyokungena nje usithi na usuvula i-NGO yokusebenza uhulumente engabona ukuthi uyenzani ukuhambe njani ukutheni even iamerica name whatever vela ula besiloku sayekela abantu laba besenza abakufunayo kungakhathaki ukuthi una kutheni awuna nto esiyesabayo ama-public hearings awa ngizwile but mina I'm reliably informed njengomuntu oseparliament ukuthi hhayi into lezi bezisenzakala kabili abama-NGOs laba ngenxa yokuthi bona bona bafuna ukuthi into leyi ingatshintshwa bazenzile umathanda besenza ukugaka wabo they were paying people bebabhasa lokubabhasa ukubasa kumavenyu zona lawo ukuthi behambe beyodifenda ukuthi ona ibhili leyi ingabhaswa ibhili elibi kusetshenziswa izimali sibili bephezu kwakhonokwana abethu bezibuyela ngokuthanda kwabo nxa bethu bayakhuluma bebe-disruptor so kwesinye isikhathi yikho lapho dusuka ukugcina sokusenzakala izinto engabelanga zenzakale
mnakazi uyavumelana logolide kwalokho
ezimbabwe asiyo sikhathi sokuqala ukuzama ukuthi bathi bafuna uregulator abanye bethu siyazi ukubana uma bethu bafuna uregulator bafuna uregulator ngoba bakukhangele with a suspicious eye ngoba besaba ukuthi kwenziwa le abahlala bekhala ngayo abayitibeshe yikho ubona ama-organization amaningi ahlala elandelelwa izikhathi eziningi in terms of lokho akutshoyo ukuthi abantu sebephila impilo ezinjani it's unfortunate ukuthi uhulumende weZimbabwe ufuna abantu bahlale behawula izisebenzi yona sibona izisebenzi kahulumende amapholisa abahamba ngezicathulo ezibekileyo
lapha lize umnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo njalo owake waba kubandla le-TCCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalele parlamente veqoqa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Kwezi phathelane lele Melika isigaba sePennsylvania ngesinye sezigaba esingaba lomthelela wempumela yokhetho kukhetho lukalwezi. Intatheli zindaba eVOA uScott Stearns uqoqe lolu daba olwethulwa nguChris Gande lukhangela ukuthi umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump benzani ukuthi banqobe kulesi sigaba.
Isigaba sePennsylvania sibanzi njalo sidabukene okokuthi singathathwa langubani. Umnumzana Michael Sanchez ufundisa izifundo zePolitical Science eKolitshini leTemple University.
We went for Donald Trump in 2016. We went for Joe Biden in 2020.
Sabo tila Donald Trump umnya 2016. Sabo tila Joe Biden umnya 2020. Sonke skati kwamba lomeshuwa wama voti ango 40,000 kube 80,000. Esigabeni esilezigidi lezigidi zabantu. Sijabukene kancane.
USanchez uthi abavoti bePennsylvania bakhala ngomnotho welizwe kunye lodaba lokungena kwabokuza elizweni.
There's a lot of talk among Biden's folks trying to highlight the positives in the economy. This still
kwanja inkulumo kubalandeli bakwaBiden beveza okuhle osukwenzakale kwezomnotho kodwa kukhanya kungamukelwa ngumphakathi okwenza babe belokhe bekhathazekile ngomnotho welizwe. Abantu bakhathazekile ngomngcele wezansi yelizwe lanxa iPennsylvania ingekho duze lomngcele lo.
UTrump ukhankasa ePennsylvania ngokuhlasela uBiden ngezibopho zakhe zomngcele welizwe lenhlelo zamandla omlilo kagetsi angangcolanga iclean energy.
To think about what we have to go through and the things we put up with the border.
Ungacabanga isimele sibhekane lakho ngezomngcele singakhululekanga kwezamandla eenergy ngezimota ezingasebenzisi mafutha epetulo. Kambe abantu bazafuna ukuthenga imota ezisebenzisa amandla kagetsi impilo zabo zonke.
Imota ezisebenzisa amandla kagetsi lempahla ezivela kwele China zindaba ezimqoka esigabeni lapho abavoti abakhaliphileyo njalo behlelekile. UBiden kulenyanga ukhuphule umthelo wokuthenga impahla ezivela kwele China ngokuphindwe kane esithi ukungahanjiswa kuhle kwempahla ezivela kwele China kuqilibezela izisebenzi zakwele Melika.
I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America.
Ngizimisele ukuthi elakusasa lezimota ezisebenzisa amandla kagetsi liqandwe ngabamela izisebenzi kuphela. Ngiyafunga.
UTrump utshele abanini bezibhamu ukuthi uBiden kanasithunzi sokubusa okweminye njalo iminyaka emine.
Joe Biden is the worst and most incompetent.
UJoe Biden yisehluleki esingazilutho njalo olenkohlakalo kubo bonke omongameli embalini yelizwe lethu.
UBiden ukhulele esigabeni sePennsylvania edolobheni leScranton njalo ukhankasa kulezindawo azaziyo. Eveza uTrump njengomuntu osetshenziswa izinothi ezingamabhiliyoneya.
We all know guys like that growing up. My vision of America is one of hope.
Sababona abantu abanje sisakhula. Indlela engibona elakusasa leMelika ngilethemba lamathuba alingeneyo ngombono ovela eScranton kuzisebenzi ezifana lani.
Umsekeli kaBiden uKamala Harris ukhankase ePennsylvania kuyonale iviki ukungokwesine kuwonale umnyaka. Uthe abavoti bePennsylvania bengazayengwa nguTrump labanye bakhe.
We believe in the promise of America, a promise of freedom.
Siyakholelwa kuzithembiso zeMelika, izithembiso zenkululeko, impumelelo nokulandelwa kwemithetho, hatshi kubalutshwana kodwa kuye wonke umuntu.
UTrump uthembisa izakhamizi zePennsylvania ukuthi uzabuyisela eMelika kusimo esasiyiso kudala.
In this moment, extremists are trying to divide our nation.
Kati abedlulisa amalawulo bafuna ukusehlukanisa njengesizwe. Siyababona bekhuquzela inzondo kwabokuza.
Ucwaningo oluqutshwe liphephandaba leThe Philadelphia Inquirer kuyona le inyanga luveze ukuba uBiden loTrump banguthiki lobhanqa ePennsylvania. Inani labavoti abasakhulayo labangaso abamhlophe abavotela uBiden lehlile nxa kuqathaniswa lokhetho olwedluleyo. Abavoti laba yibo ababeqakathekile abenza ukuthi uBiden anqobe kukhetho lwesigaba lesi ngomnyaka ka-2020. Lolu daba lulotshwe intathezi zindaba ye-VOA uScott Stearns, lwethulwa emoyeni yimi uChris Gande.
emidlalweni ye Premier Soccer League edlalwe namuhla iqembu le Highlanders libe ngutshiki lobhanqa le 1-1 lele Manica Diamonds emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye Barberfield kobulawayo. Iposto iyeqale ukuhlohla ngemva kwemizuzu emibili kuphela, kodwa iManica Diamonds yaphendula layo ngemva kwemizuzwana. Iqembu le Dynamos lona linqobe ele Arsenal Movers nge 2-1. IManica Diamonds iyo esibiyelilela njalo phezu kwengalane yemiklomelo, ilandelwa yiFC Platinum, yona elandelwa yiHighlanders kuzinga lesithathu. IDynamo siyona ihlezi kuzinga lethumi. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kuStudio 7. Injani othungamela ingoma? Thina sikhathele, sesikhathele nje iZanu-PF, sesikhathele ngayo. Asayifuna, asayifuna, asayifuna. Yini umuntu omdala yenza into ayaziyo phela kuyakhala namamoshari, ngoba uyazi ukuthi vele abantu bazokufa ngendlala. Umuntu azazone nangunkulunkulu. Hayi bo, asikhathele ngezanu, hayi sikhathele, singayiphuma, ayiphuma ongene enye phakathi. Uzonde izizonde nje la inyamazana. Hayi bo.
Studio 7, Studio 7, injani wasakazi? Abalaleli, thina siyaphi? Ila boni ndlala ngapha umgatheni okhulumayo waseQueens athi uthini lo ndoda lo abathi ngichabanga lo uthi sejoyinile yini ngani? Hayi angiyamangala, abanye abakhanya bemsekela nezomamalwane khanya esekela uchabanga. Chabanga zangaza kukhuphe vele into eqakathekile kondile, hayi vele ezifunela imali from ekuqaleni. Wa-recall abantu kasa-replace-anga indawo eziningi, wayebarikholelani uma engalabantu.
Hello, hello Studio 7, siyayibona izanu ukuxabana kwakhe nabanye kuyasijabulisa, but siyamangala nxabe ngani bayalo ukuthi awazakathi ungafa kubantu bemamele abantu kungangena ngotshivayo khonaphamba, because siyambona umnangagungani ubambane kakhulu lo tshivayo. Nanko kathesi bakhipha umkhulu lowamapholisa endlini le Harare, indlulana zibayinika utshivayo ngaliphi? Asikamotshivayo esikhundla kuzanupf, but ekufedele kakhulu imamele engangenanga ukuba ngupresident 2028.
Sipingile, sibonge Studio 7. Ngilokudana kakhulu ngokuzwa Job Sikhala eselatshwa emazweni mayekhuluma amaqiniso ukuthi kwenzakalani, kube labantu abamgxekayo abantu bezanu baphika amaphika nkani ukuthi yibo abalesandla empilweni kaJob Sikhala ukuthi be le nto eyiyona zekwelatshwa bheji yabaphika. Uhulumeni kamnangagwa le cabinet yakhe abantu bakhe bezanu, yiliphi iqiniso bake balivuma ngelinye ilanga ukuthi kukhona laba abalesandla khona? Bonke labantu ababulawa izanu lamanje basaphika sinisikukurawundi kuze kube namhlanje, labantu abababophayo, labantu ababanyamalalisayo, akukho lo yedwa abavumayo ukuthi hayi kodwa lo sasimbophele lo kumbe lo kusambulalela lo, baphika konke bangamaphika nkani. So uJob Sikhala kame iqiniso engesatshiswa ngento engekho, bakhulumele amaqiniso ngoba ukuchuba abamenza lona vele luningi kakhulu. So hayi sithi uJob Sikhala kalulame, siyabonga.
Studio 7, salubonani. Kahle sicela ukuthi uChabango eke statement manje into oyilande ephalamende yini, njengoba nesihamba esiyi-1 abanye sebaxotshile bonke. Ulandeni? Ulande wona ama-ice cream lawo, kanti ulandeni? Kodwa esikwaziyo ukuthi angeke la iZanu-PF izambulala kuphela. IZanu-PF fethu iyakulala, izakhampena ngawe keni la. So kuthiwa ubule opposition party, lokhu siyakutshela, asifuna ukushansi kukuphi. IZanu-PF iyabulala, yabulala abantu abaningi kakhulu. Isitimela singadotha amatholi ezigcwele amathambo abantu abafile. Uthengisa ibulawayo yonke, usasithengisa wena ngoba isikhathi sento awaqeda abantu abaningi kakhulu. Ngabe usubulele ibulawayo yonke, akuzama ukuthi ukusihloniphe mfowethu, ngoba into elanje ephalamende awusayazi. Kuthi ulandi kuyalengisa ikhanda nje ephalamende, ulokuphiwa wona ama-ice cream lawo. Adle sibone uzaphika, kodwa siyakwazi azakubulala phela ama-ice cream nto yafa kuphela. Bantu ngoba bonkomo basile, olimi kanti uphahla bafa, unkala bafa, ngayi Zanu-PF chuma lapha eCosmos City eJohannesburg.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ulingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje. Kuhlelo asiyihluzeni bomama, sixoxa labesifazana ngodaba lokwendisa amantombazana esesemancane. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbiko wabebhanga lamazwe omhlaba i-World Bank we-Africa's Pulse owethulwe namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezekazi le-Afrika alitshumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako lonyaka. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo. Ngutabo kaNcube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.